Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 17 kunhlangula 2020 ngontungameli Nkomo endabeni zekuseni lamhlanje. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus selikhwelile njalo laya ku-391.
Nxa ukhangela ama-regulations awesikhathi esikiso lesi se-lockdown ayavumela ukuthi ama-business asebenze, abantu baye emsebenzini, izitolo zivule, amabhenki avulwe.
Ukuxotshwa kwabantu lokwaliswa kwabo ukungena edolobheni lakoBulawayo ngamasotsha lamapholisa izolo kuthiye iningi lititekile njalo lingazi lokuthi lihambe na emsebenzini namuhla.
Impompi sezizindala kakhulu amanzi anti ngaleli nsuku kule shedding. Kungahamba amanzi impompi lezana sala zisiba lerusi. Irusi siyakwazi ukuba nayiphoyizeni enkulu ebakhona.
Ikansili yakoBulawayo ithi isaphenya imbangela yesihudo esibangelwe ngamanzi angcolileyo esesibulele abantu abaningi eluveve. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus likhwelile njalo izolo ntambama laya ku-391 ngemva kokufunyanwa kwabantu abane abavele kwele South Africa belomkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani labantu asebesindile lalo selikhwelile laya kumatshumi ayisithupha lambili 62 ngemva kokusila kwabantu abayisishiyangalombili. Asebebulewe yilomkhuhlane bona balokhu bebane. Idolobho leHarare yilo elihamba phambili ngabantu abalikhulu lamatshumi amahlanu abale coronavirus, lilandelwa iMaswingo yona elabantu abangamatshumi amahlanu, kuzobuya isabelo seMatabeleland South sona esilabantu abangamatshumi phose amahlanu 46. Pose bonke ababanja umkhuhlane lo kulezi nsuku ngabavela kwele South Africa. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olwezimstars luthi idola leZimbabwe ligugudeke ngesilinganiso esikhulu ngenxa yokukhuphuka mahlayana kwentengo yezinto. I-inflation lisuka ku-765% ngomabasa laya ku-785.55% ngenyanga edluleyo. Umbiko lo uza ngesikhathi abantu abaningi bethwele nzima ngokukhwela kwentengo yezinto ezimqoka empilweni ezifana lamafutha ezimota kanye lokudla. Unobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi ngokubona kwabo i-inflation iqonge ukwedlula isilinganiso esikhulunywa nguhulumende. Uthi njalo lokhu kuvezwa sobala intengo yezinto ezitolo.
Inamba lezi ke zingaba zinombolo esingathi zibanjezwele phansi. Sithe sihlangana ku-TNF Tripartite Negotiating Forum kunyanga edlulileyo, uhulumende ubesevumile ke ukuthi inflation isikuma 900%, okuyikuthi okusokukhulunywa yiZimstart kungaba nje kungasilo qiniso, kathi ke inamba seziphezuluke okwedlula lokhu abakuchoyo. So sizabona ke intengo yezinto iphakama okuzabangela ukuthi uzulu kumbe izisebenzi zibe endlaleni ngoba phela intengo yezinto ayikhuphuka nje kanti iholo lona limi ndawonye. Sizabona ke izisebenzi eziningi sesisehluleka ke ukubhadala ngaba yimthelo yezindlu, ama insurance, ukugcina izimuli kumbe ukubancedisayo. Ukukhuphuka kweinflation esikhathini esiningi sibona kubangela ke udubo phakathi kwelizwe.
Uhulumende uthi ukhangelele ukubana i-inflation ibisiyehlile yafika ku-50% ekupheleni komnyaka. Ubona lokho kusenzeka?
Singathi izifiso zikayamkela. Sibona ke ngani inflation izaqhubekela phambili ikhuphuka. Ingcitshi ziyatsho ukuthi lokho angaza ke kube khona ngaphandle kokuba nxa singatshintsha imali esiyisebenzisayo. Singakhangela kumnyaka ka-2009 lapha esangeni sakhona i-American dollar. Inflation yethu ke yasuka ke kuma trillioni ke kana kuma million yehla yafika ku-minus 2%. So enxa uhulumende sithi ukhangelele ukuthi iyehle, kungenzakala nxa kuyikuthi uhulumende engavuma ukuthi atshintshe ke imali esiyisebenzisayo phakathi kwelizwe.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi i-ZCTU. Ukuxotshwa kwabantu enzikini yedolobho lakoBulawayo ngamasotsha lamapolisa izolo kuthiye abantu abaningi bethukuthele njalo bengelaqiniso lokuthi bazavunyelwa na ukuya emisebenzini kumbe ukungena edolobheni leli namuhla. Amapolisa lamasotsha izolo avukele ukuchitha abantu ekade besendwendweni emabhanga njalo ephendukisa labo ekade besiya emisebenzini. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa wayekethisa iziqondiso zakhe zokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus, wavula njalo amanye amankampani kanye lamabhanga. Kulembiko ethi bakhona abachayiweyo lababotshiweyo. Lokhu kuthiye abantu abaningi bengelaqiniso lokuthi baye na emsebenzini kumbe ukungena edolobheni namuhla. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor, umnumzana Efidlela Ncube.
Into ebisenziwa ngamasotsha lamapholisa koBulawayo kayikho emthethweni, kayila legal basis at all. Bekungabantu akade besenza okusemakhanda abo, ngokuba nxa ukhangela ama-regulations awesikhathi esikiso lesi se-lockdown ayavumela ukuthi ama-business asebenze abantu bayemsebenzi. Benzini izitolo zivula, amabhenki avulwe. Kula lokho akade bekwenza namhlanje ngokuba kuvalwa amabhenki, kwavalwa wonke amabhizinisi, kwabuyiselwa bonke abantu emakhaya. Akula mthetho akade bewusebenzisa ovumela yona le nto ukuthi bayenze. Ngokunjalo bebesephula ilungelo labantu. Ngaphandle kwalokho nje, vele ngendlela akade bephethe ngakhona abantu, kutshaywa abantu, kusethuselwa abantu, kubotshwa abantu, kakula ndlela yokuthi lizwe libuswe ngale ndlela kuthiwe lilizwe libuswa kahle. Abantu bebefanele batshelwe nxa bengadingakala ukuthi beze edolobheni, batshelwe umthetho othi bangeze edolobheni, bangabuyi ukuthi balahlekelwe izimali zabo, behliswe emabhasini, bahambe ngezinyawo. Akukho emthethweni akade bekwenza kwephula ilungelo likaZulu.
Njengenhlanganiso ephatheke kumizamo yokwenqabela i-coronavirus, nxa likhulumisana lawo amasotsha lamapolisa, athi kungani exotsha abantu evale idolobho?
Bathi bona koBulawayo abantu sebesenza umathanda, sekuminyene. Yikho lokho abakutshoyo, bathi sekuminyene. Angazi ukuthi nxa abantu sithi baminyene kodwa kungelamthetho ukuthi bangaminyani, utsho ukuthini? Ngokuba lokho akade kusenza kula ndawo lapho abantu akade beme bengu-100 bengu-2000 bebangaki, abantu bebezibuyela ngebhasi ngendlela leyo kwathoza ukho bathwale ngakhona, behliswa. Abantu bebefuna ukungena emsebenzini yabo baphendukiswa. Akula mthetho ovumela lokho akade bekwenza. zisebenza lakancane. Bathi bona abantu bagcwele edolobheni abasalandeli izinto abafanele bazilandele. Kodwa ungakhangela abantu bebefaka ama mask, bebenze yonke into okufanele ukuthi bayenze. Ama-business bebenze yonke into okufanele ukuthi bayenze. Ngakho ke bekuyinto engekho emthethweni, bekuyiludlame nje bantwini ukuphatha kababantu kungelanto emthethweni bavumela ukuthi benze kanjalo.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Kulabanye abathi mhlawumbe amasotsha lamapolisa axotshe abantu kobulawayo ngoba ibandla le-MDC beliqoqa ukuthathela ibandla le-MDC Alliance amahofisi njengalokhu elikwenze eHarare. Kodwa umkhokeli waleli bandla uDokotela Thokozani Khuphe uyakulandula lokhu.
Khathesi kunjenje mina ngiseHarare ngizwa kuthiwa kugcwele amapholisa kobulawayo lamasotsha okumele esincedisa ukuthi athathe ihofisi yakobulawayo. Bakithi zihlobo zami mahlabezulu omuhle, lawo ngamanga aluhlaza tshoko, akula izinto ezinjalo. Thina siyiphathi engafuni udlakela, thina siyiphathi efuna ukuthula. Esikwenzayo thina njenge-MDCT sifuna ukuthi sisebenzele isizwe, sisebenzele amaZimbabweni wonke ukwenzela ukuthi babe lempilo ezinhle. Sifuna ukuthi abantu babe lemisebenzi, babe lokudla, babe lezibhedlela ezinhle ezilamadokotela lemithi lezikolo abantwana bafunde babe lemisebenzi. Yikho esikukhangelele thina khona lokhu njenge-MDCT.
Amalungiselelo omhlangano omkhulu weCongress wona ahamba njani? Njalo ungasitshela ukuthi selilayo yini indawo lizayenzela khona, njalo ama-dates akhona selilawo na?
Ngikhethe abanye abangena njengama deputies ku standing committee ngokuthi ngile mvumo ekuthi ngenze khona lokhu. Ungakhangela isisekelo so constitution yethu ye-MDCT iyathi ukuthi upresident uya appoint ama deputies. Okuqala udeputy engimi appoint leyo Gift Chimanikire osengu deputy organizing secretary, kube sokubuya ubaba uChief Ndlovu osengu deputy treasurer general, kubuye uKhaliphani Phugeni osengu-deputy spokesperson, kubuye uManase Tswangirai osengu-director of elections, kubuye uGandhi Mzingwa u-deputy director wama-elections. Sibe lo mhlangano omuhle, i-youth ibikhona, i-women ibikhona. Sesiqalile ukulungiselela i-extraordinary congress leyo okumele siyenze. Khathesi sibhizi singumaphasaphasa silungiselela sibone ukuthi ama-delegates okumele ukuthi abuye aka-2014 asekhona. So wonke ama-province sikhuluma njenje kathesi babhizi bayenza khona lokhu, and ngithanda ukuthi khona amaningi ama-province aselawo amabizo nalawo. So sesilungiselela ukuthi extraordinary congress le ibe khona.
UDokotela Thokozani Khuphe ngumkhokheli webandla le-MDCT ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseHarare. Kasenelisanga ukukhuluma lamapholisa kanye lamasotsha ngalolu daba. Ikansile yakobulawayo ithi ingcwethi zayo zisadingisisa imbangela yokungcola kwamanzi kuleli dolobho osokubangele izimfa lokugula kwabantu elokijini leluveve. Umeya waleli dolobho umnumzana Solomon Mkuni lomphathi ntambo kahulumende obona ngokwenzakala edolobheni leli unkosikazi Judith Ncube bethekelele eluveve izolo ukuyahlolisisa umumo. Sixoxe lo kansila weluveve unkosikazi Febi Msipha.
Kuba le rust amanzi impompi zethu sezizindala kakhulu. Amanzi anti ngaleli nsuku kule shedding kungahamba amanzi impompi lezana sala zisiba le rust. Irusi siyakwazi ukuba nayi-poison enkulu ebakhona. Ngunanzelele lami zolo ngithe sengisuka ngisiya khona ngale ekhanselini emhlanganweni, ngithe ngiyavula amanzi ngabona esibabomvu okutshengisa ukuba ukubana yiRoss. So la izolo semvela ku meeting babuya esinisa kamiza sithwele ibucket inicabangela ukuthi isuwa ephuma ebombini. Mase yakhangelisa kahle safica ukuthi yira iRoss ebekhona. So ngiyananza lokubana bakithi abantu ngaba abanye baqedwe iRoss ngoba abanye bagulisa njalo iRoss ngoba iRoss vele siyakwazi ukubana ingaba khona vele iyipoison enkulu. Sihlangene sibili lezinye iziphatha amandla. Ngiyibonge kakhulu lo baba umeya wedolobho lakobulawayo lo minister uJudy Sencube bahambile eklinika besiyabona labanye abagulayo. Lami njengokansela bengibhoda lamphathini wokomuzi ngoba umonakalo ubakhona abantu babhubhile bakithi. Lezakhamizi bakithi siyancedisana ukubana sibone ukubana kati udubo lolu ngaluvele ngaphi singalinqabela njani.
Kuyini eselikuzwile ngabantu abagula umkhuhlane wesihudo? Lokhu lisanda yini inani njalo bakhona labalokhu bebhubha?
Ngilusizi ngalokho okwenzakaliyo esigabeni, abanye balahlekelwe yimiphefumulo, abanye njalo lokhu begula besiya ekliniki. So engikunanzelelayo ukuthi kube lokudubuka kwephayiphi esuwa kutsho ukuthi ngapha khona ngapha eluvivi ngoba abe-health bahamba bahlola amanzi ngale kuma-reservoir ngale aklini asmart atreatwe kuhle. So i-problem ingapha kithi eluvivi kutsho ukuthi kube lokudubuka kwephayiphi kwasekuhlangana kutsho ukuthi isuwa namanzi. Njalo ninanzela ukuthi amanzi abephuma these days emahle kodwa kubuye futhi kube le rust futhi ebakhona emanzini khonapho. Yikho kube yi-problem kakhulu eluveve.
Unkosikazi Febi Msipha ngukhansila welokitshi leluveve kobulawayo ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yesayithi ithi umthethwandaba wehluleke ukuthetha udaba lwamapholisa ayisithupha etheswa icala lokutshaya abesifazana bakobulawayo ababili unokuthula lontombi zodwa mpofu ngemva kokuba amagqwetha abasolwa etheke nelisi ukuya enkantolo izolo ngoba amasotsha lamapholisa ebesalisa uZulu ukungena kuleli dolobha. Inkundla yeZim Live yona ithi umnumzana Love More Majayivana uthi wachiya ukuhlabela ngoba wayebandlululwa njengomuntu ohlabela ngolimi lwesiNdebele kanti njalo wayehlawulwa imali ephansi kwabaculi ababehlabela ngolimi lwesiShona. Soku isikhathi senu balaleli lapho eselipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngiyalibingelela bantu Studio 7, ngibingelele wonke labantu bakwaMthokazi. Okhuluma ngosibindi wasenkayi isenta ngokuhlala kwamanje ngisethembisa. Mina ngithi sokuyisikhathi sokuba abantu bakithi bananzelele ukuba sokufanele sizimene njengomthokazi ngoba singathi siyananzelela lapha into eyenzakalayo. La bantu bezandla u-MDC ngabantu abadinga ukusuthisa izisu zabo, abalandaba labantu bakithi. Abantu bakithi bayahlupheka, bayahlukumezeka, yonke into siyizwela khona esishoneni. Noma kuluhlelo olufikayo lufika kithi ngapha esintwini sokuluhlelo oseluphelile olungaselancedo ebantwini bakithi. So ngakho soyisikhathi soko abantu bakithi benyanzelele eqinisweni, bevula amehlo, bevulele ingqondo ngoba sofanele ukuba siyehlukane thina labantu besishoneni, sizimele njengabantu bakomthokazi. Angiboni ukuthi kungaba khona into engasehlula njengabantu bakomthokazi, sizimele sodwa. So udinga mina lawe mama umama baba mntwana ukuba sibambisane senze into ngokubambisana sike silwe lalo luncindezelo olukhona esilubonayo luphiwa abantu bakithi ngoba singathi yananzela kuyafana lezikolweni sinabo abantwana abafundileyo kodwa bahleli emakhaya abasebenzi sizophiwa abantwana abancane abakuma ECD bezophiwa abantu beshoneni ukuba bazobafundisa hayi thina sisichaba kithi cela lisixolile kwanele bakithi ngoba sesikhatheni ubeloko sizwa ukuthiwa izolo wawukhona hayi bantu bakamthokazi ngoba ungananzelela kwenzekala kithi kuphela khona kuwe eshoneni manxa ngahamba olungumndebele abakuvumeli ukubafundisa so kumele siyime simele iqiniso lanxa usifa ufela iqiniso ngiyabonga bantu bo-studio 7 sicela ngathi sengahambisa imlayezolo ufike zonke indawo ngiyabonga
Sarwanale ku Studio 7 mina igama lami Adolf Shaba mina ngithanda ukuxwayisa abantu bezimbako ukuthi bengarojwa ngumnankagwa lo esithi kule National Day of Prayer before etshela abantu ngokuthi nge National Day of Prayer ukuthi abantu bebezile bekuthandazwe kakala ahambe ebantwini ababulalayo kulabantu ababulawa ngesikhathi seGugraund kahambe ngeqiniso ayokuma phambi kwabantu akwazi ukuthi lokho yinto ayenzayo uyayazi into ayenzayo ngesikhathi seGugraund wabuya ngo-2008 bangaka abantu ababulalayo babathathela imfuyo yabo abantu ababaleka imizi yabo kwabuya after 2018 1 August kunabantu abadutshulwayo kwafa kwayenziwa ikhomishini imuklante khomishini up to now akukaze kuphume iqiniso ukuthi kwakwenze njani nalaba bantu abakwenzayo abakabotshwa from konke le yimisebenzi yakhe kufana lokuthi usatana atshela abantu ukuthi bazile kayekele into yakhe le ayenzayo ngoba la ma-altar kaBahama aseyafike ekugcineni asayakuwa lokhu kuzama ukuqambela isizwe amanga kakuyeke ngoba le nto ayezama ukuyenza ngeke izisize ngalutho into enkulu ukuthi kame phambi kwabantu axolise ezintweni ezimbi azenzela isizwe seZimbabwe abaningi abantu abakhalayo ezindlini ngenxa yakhe ngenxa yombuso wakhe sikhuluma kanje kula mantombazana ahlukunyezwayo ongaziwa lokuthi ahlukunyezelwane kuyinto esegcekeni ukuthi umnankagwa nguye obehind yonke le nto ukubotshwa kwabo imihla lamalanga bengafuni ukuthi bakhululeke kunguye nje kodwa namhlanje utshela abantu ngokuthi bazile bathandazwe
Kona njani basakazi abahle kwiStudio 7 siyabonga kakhulu ngomsebenzi omuhle eliwenzayo ukusakaza umhlaba wonke usizwa kuba izindaba ezikhona eZimbabwe iziphi silokudana lokumangala abantu abanjengogawule abakhuluma ihlazo elingaka evelela emathebeleni okungela mgwaqo khona kanti sekunje kulomkhuhlane wecorona abazali bawulaka ngizindlala emakhaya uhulumeni athi akula mgwaqo yokuhambisa ukudla imigwaqo yangkhona icentwa ngubani ilungiswa mbani igredwa ngubani uhulumende ezathi ukuthi akula mgwaqo akula zibhedlela emathebeleland akula miphi akulana ama-quarantine center azwakalela khona le kowarara ubusuthola umuntu onjengogawulo osuke emagosini echolojo ekhuluma indaba enjalo esisapoti ukuthi ku-right khona okwenziwayo kade sikhuluma ngokuthi akuqhubeki abantu bevalelwe bebulawa indlala kibe echolojo samawuru ngenxa yokuthi yena uyadla uyasutha lapha khona uyafidwa hhayi asazi sibili ukuthi yena uvela kuliphilizwa ngithemba ukuthi le umzali wakhe kumbe isihlobo sakhe sabulawa egugrawund ngoba mbonta angakhuluma njalo xa kuwukuthi uvele echolojo wabona ukuthi abantu bayebulawa njani
bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe ikansili ye-United Nations ebona ngendaba zamalungelo oluntu izahlala lamhlanje ihluza isicelo samazwe asezwekazi le-Afrika esokuthi umanyano lo kumele uphenye udaba lokubulawa kwabantu abansundu ngamapholisa amhlophe eMelika LDRC lona lithi liphakathi kokuphenya udaba lokubulawa komunye umahluli obethetha amacala enkohlakalo ayetheswa isicukuthwane esisebenza ehofisini kamongameli walelo lizwe. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump izolo wethule iziqondiso ezilawula ukusebenza kwamapolisa ngenjongo yokwenqabela ukubulawa mahlayana kwabantu abansundu ngamapolisa amhlophe. Iziqondiso lezi zigoqela esokwalisa amapolisa ukuklinya isibotshwa entanyeni esincitsha umoya. Banengi asebebulewe ngamapolisa ngalindlela abagoqela umnumzana Eric Garner kanye lomnumzana George Floyd. UTrump wethule iziqondiso lezi ngesikhathi ukutshengisela phezu kokubulawa kukaFloyd. URichard Brooks kanye labanye abansundu kuqhubeka. Abanye bathi iziqondiso zakhe ziyasilela njalo kazisoze ziluqede loludubo. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Dan Moyo.
UTrump baze banje ukumforsa lokuthi azabuye layo le executive order ngoba yena vele emthetho wakhe nje I think akayiboni into erongo ngendlela amapolisa lapha athitha ngakhona abantu abansundu. Njengoba usho le chokehold yiyona esibona kuyindlela amapolisa esikhathini esiningi abayisebenzisa. Sabona ngabo ngo-Eric Garner namanje sesibone nango-George Floyd bebulawa ngayo yona le i-chokehold ngoba yenza umuntu ahluleke ukuphefumula. So i-Congress siyazi ukuthi ibhizi khona manje izama ukuthi layo ibuye le bill ezobhana completely i-chokehold njengeminzi yokuthi isetshenziswe ngamapolisa mabe apprehenda abantu abenze icala. Kodwa uTrump siyazi ngoba ukhuluma into eyi-A1 ayenze okunye. Ngiyazela lamhlanje ilanga lisoze liphele even iqedi ukusayina yona le executive order alisoze liphele uTrump engazange atweete okunye okucontradicta khona lokhu aqedi ukukwenza ukusayina i-order le. So I think uphoselwe ukuthi asayine just because of ama-protest la esiwabonayo esenzakala.
Phansi kweziqondiso lezi, amapolisa kasoze avunyelwe ukungenela kundaba zabantu abagula ingqondo kanye labantu abasebenzisa izidakamizwa. Ubona lokho kuphathisa yini kusehlisa ukucabana kwabantu abamnyama lamapolisa?
To some extent ngiyavumelana lakho ukuthi it's better ma ehandlwa ngama emergency medical services people versus ukuthi kube ngamapolisa alapho ngoba amapolisa I think i-training yabo ihlukene le training yabantu abadila lezinto esifana lalezo ama-cases ayinvolva izidakamiswa le mental illness. Kodwa uTrump ukufaka kwakhe kule order aku-address i real issue yona eza ama protest la esobonayo, which is the issue of i-profiling yabantu abamnyama lendlela amapolisa atreata ngakhona abantu abamnyama differently from indlela abatreata ngayo abelungu.
Umnumzana Dan Moyo yisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanje umkhuhlane we-coronavirus selikhwelile njalo laya ku-391. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olezimstars luthi ukugugudeka kwedola leZimbabwe kumbe i-inflation ngesiNgisi isikhwelile yaya ku-785.55%. ukuxotshwa kwabantu lokwaliswa kwabo ukungena edolobheni lakobulawayo ngamasotsha lamapholisa izolo kuthiye iningi lididekile njalo lingazi lokuthi lihambe na emsebenzini namuhla. Ikansili yakobulawayo ithi isaphenya imbangela yesihudo esibangelwe ngamanzi angcolileyo esesibulele abantu abanengi eluveve. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7 asibe nisonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6 olivalelisayo nguntungameli Nkomo.